kungani ikhisimu selo nyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho la umlimo ungani la sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kade bengakalimi ekuqalisini khona beqalisa ukulima kathesi so akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalo nyaka ngaphandle kokuthi abantu babesemasimini abaningi bagijimile baya emaphandleni kathesi futhi babona ukuthi bangayenzani kodwa asimelanga ukuthi sikhohlwe ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha isikhathi esokubonga isikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula esikhathi sesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi mesu madala kuhle sibe lokuhlanganyela ngezimuli yesigaba uNkulunkulu asibusise uNkulunkulu asenzele okuhle siyabonga
ye kodwa vele ungathi iKhisimusi kuyini nxa ungatshela abantu silukwenze ukuthi bakuzifise
iKhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yezele yodwa so iKhisimusi kucelebrate ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu because sithi Nkosi lathi Emmanuel uNkulunkulu uphakathi kwethu siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu wafa wazi wachiya wayezulwini so umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lathi kumele selule izandla siphathisane labantu bekayo siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sitshengisela umusa lothando olukaNkulunkulu
ye kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu-ke baphathwa njani
yikho kule nkinga khona ngoba phela abaningi sebesikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko kanti-ke akula muntu onanza abagogekileyo leziphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka yikho kule problem yethu khonapho ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo iye problem esilayo khonapho uNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.